ukuxotshwa kwama councillors emaswingo kanye lama councillors eChinoyi namhlanje kakusese into emangalisayo kithi sesikujwayele lokho ngoba sivele siyakwazi ukuthi khona laba bantu lokhu beqalisile kusukusela ngesikhathi kuphuma iSupreme Court judgment bebelokhu beabuse iSupreme Court judgment beyiphendulela ngendlela abayifuna ngayo kuye kuzama ukuthi khona bedilize bebhidlize ibandla leMDC Alliance elikhokhelwa uAdvocate Nelson Chamisa siyakwazi ukuthi injongo yabo yikhona lokho ukuthi vele ibandla leli elikakhuphela labo Monzora bona bayavele bayisandla bayisando bayisikhali esisetshenziswa izanu PF la lobaba uMnangagwa ukuthi khona bebhidlize ibandla eliphikisayo. So akusimangalisi siyakwazi ukuthi amaplan abo vele ngokuthi bezame ngazo zonke indlela ukuthi bonke abameli abakhethwayo bekhethwa phansi kwaleli bandla bexotshwe ngaphansi ndle kokubana khona bebe yilabana abazavuma ukuthi khona hayi thina ubaba kasamazi khathesi ke sesiyabuswa ngumuntu esingamaziyo ukuthi ungubani ngoba ngumuntu esimaziyo ukuthi laye wakontesta wadliwa kalabantu abahamba labo so yikho abakudingayo. So lokho akusimangalisi, siyakwazi ukuthi wonke ukhansela wonke uMP ongahambelani labo kusiya ngabo kufuze ukuthi ngabe sebexotshiwe bonke baphela.
Ayaxotsha amakhansila, ayaxotsha amalunga eParliament, kodwa izeki ithi ayilamali yokuqhuba ama-by-elections ukuze kugcwaliswe lezo zikhala.
Imali yona ngokwayo kayisiyo engathathela amalungelo abantu. Namhlanje nje bengikhuluma lezakhamuzi labantu abebhinga North Constituency kwenye i-group chat bekhuluma ngebridge elathathwa ngamanzi ngesikhathi lesana kuze kube lama floods kwenye ingxenye yebhinga North. Besithi bona manje MP ibridge leli thina sesidiniwe kakusadluleki kade sifisa ukuthi siye kukhisimusi siyebonana lezi muli zethu senze njani. Ngathi mina hayi okwakhathesi mina ngisese ku forced leave engayiphiwa nguMnangagwa kanye lokhuphe. So ilungelo labantu ukuthi bebe labameli babo ngenxa yokuthi lilungelo labantu akungeke kwenzakala ukuthi khona bese kuthiwa khona ngenxa yemali bese kuthiwa khona hayi akusoze lawo malungelo elandelelwe. Mbona ngani constitution yethu kayikuvumeli khona oko.